sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingale vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 24 Mbimbitho 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDCT umnumzana Douglas Monzora izolo uze wahlangana lomunye wabasekeli bakhe unkosazana Thokozani Khube owayesithi kemukeli ukhetho lwamsusa ebukhosini bakhe nyakenye.
Ubungumhlangano nje wokuxoxa ngomsebenzi okumele wenziwe ukukhokheli kuhofisi likamongameli esingathi i-presidency.
Idolobho le-Victoria Falls lithi selikhangelele ukusungulwa kwehlandla lesibili lohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 kumkhosi lapho umongameli Emmerson Mnangagwa akhangelelwe ukuthatha umjovo okwakuqala.
Thina njengekhasi sifisa ukuthi ibusiness tourism isukume abantu ukuze bebuyele bephile impilo ababeziphila before.
Osomabhizimusi bakobulawayo bathi sebedlela evalweni ngenxa yobugebengu osobubhahile kuleli dolobho obugoqela obamasela agqekeza ehlome ngemibhobho kanye labamba inkunzi.
Kulusizi ukuthi elizweni leZimbabwe sitholakale sisiba labantu abagange kangaka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora uze wahlangana lomunye wabasekeli bakhe izolo unkosazana Thokozani Khube owayesithi kemukeli ukhetho olwamsusa ekukhokheleni leli bandla. UMakhube nguye owayekhokhela leli bandla lisiya emhlanganweni weCongress ngenyanga kampalakazi nyakenye lapho okwaqhamuka khona udlakela ngesikhathi kuvotwa. Sixoxele isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umhlangano obukhona phakathi kukababa upresident webandla uDouglas Monzora lomsekeli wakhe umama uDokotela Khube ubungumhlangano ojayelekileyo phakathi kwenkokheli zombili lezi esingathi nje yi-routine meeting. Ubungelazinto ezingabe ziqamile ezingajwayelekanga. Ubungumhlangano nje wokuxoxa ngomsebenzi okumele wenziwe ukukhokheli kuhofisi likamongameli esingathi i-presidency. Njalo esingabe sikunanzelela ukuthi bekungumhlangano wokuqala ngoba umama uKhube ube ngumuntu obengaphathekanga isikhathi esidlulileyo, uwehlulekile ukuthi ayibambe le imhlangano lo baba umongameli. Njalo okunye ubengakabi legunya kumbe i-confidence yokuthi abe engena lapho okulabantu abaningi njengomuntu okwabanjwa ngumkhuhlane wombhuqazwe we-COVID. Ngakho okukhona kathesi ukuthi usekhululekile ukuthi ahlanganyele la lobukhokheli bephathi lokufika enyelela lapho okulabantu abaningi khona. So sikunanzelela njengebandla ukuthi hatshi labo abekade sebebhule amathambo bachisa usibo lwethendele ekuthini akusekho okuzabuya kuhlangane phakathi kukamongameli lomsekelo wakhe namhlanje bajabhile ngoba sekuqalisile ukusebenza ukusetshenzwa kuhle. Njalo ibandla selikhangelele ukubana lidonse kanye kanye liqhubeka lisenza umsebenzi elikhangelele ukubana liwenze ngomnyaka ka-2021.
Kodwa siyakhumbula ukubana unkosazana Khube wayethe yena zikhona ingxaki ezazibangela ukuthi engamukeli ukuba ngumsekeli kamongameli, ezibalisa ukuthi ukhetho aluqutshwanga ngemfanelo olwe-Congress. Ngalokhu manje kuhamba njani?
Engingakuphawula ukuthi ubukhokheli kubukhanya sobuhlale bavumelana ukuthi buqhubekele phambili ngomsebenzi wokukhokhela ibandla. ndawonye imhlangano ka mongameli lomsekelo wakhe ayisiyo umhlangano ejayele ukubana ikhitshwe kubono zindaba kumbe ikhitshwe kumphakathi webandla ngoba ubukhokheli obuxukucwayo kumbe obuxoxwayo kuleyo mhlangano nxa kumele buhlafune kusiya phambili buhanjiswa kungatsha ezimele lokho ezifana labo standing committee labo national executive labo national council ngakho nxa kukhona okuqakathekileyo kusimo leso osibuzayo yinto esizayazibona nje kusiya phambili kodwa okukhona ukuthi namhlanje umhlangano bebe uhlezi njengomongameli lomsekeli kuxoxwa ngomsebenzi okumele wenziwe lihofisi likamongameli okuyinto esijabulisayo thina njengabantu be-MDCT
lo ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Idolobho le-Victoria Falls lithi selikhangelele ukusungulwa kwehlandla lesibili lohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokwenqabela igciwane le-COVID-19 kumkhosi ozaqutshwa kuleli dolobho lapho umongameli Emmerson Mnangagwa akhangelelwe ukuthatha lumjovo okwakuqala. Umeya waleli dolobho uCounselor Somvelo Dlamini utshele usithandekile emhlanga we-Studio 7 ukuthi osomabhizimusi bakuleli dolobho ikakhulu abokumsebenzi we-tourism baphathise ngokunengi nengi.
Thina njenge-council singenela ngokuthi njengoba town yethu solely relying on i-tourism. Tourism ibiwile, i-business ibingekho, abantu balahlekelwe imisebenzi ngenxa yomkhuhlane onalo we-COVID-19 i-coronavirus. Sithe ngcono sisukume njengoba i-government isisekele ngokuthi iqale nge-Victoria Falls. Sisukume siphathisane ne-government. Siyisekele ukuthini abantu abonke besukume bebuye bezohlaba amajekiseni okuvikela lo mkhuhlane. Thina njenge-council sifisa ukuthi i-business tourism isukume abantu ukuze bebuyele bephile impilo ababeziphila before i-coronavirus period. Amalanga amathathu adlulileyo besebenza kanye le-Ministry of Health ku-set up ama-vaccination centers. Sithole njalo ama-donations from ama-tourism players. Bakhona abadonate i-fuel, bakhona abadonate njalo izimali ezithize. Njalo i-council idonate ama-ambulance amabili. Sadonata njalo le-8-ton truck yokuthi ithwale ama-fridge azagcina lowo muthi wokuvaccinate abantu. Abantu basukumile ngama numbers bayavaccinate lama lines lapho okulama vaccination centers ethu. Njalo ngidaza abantu ukuthi besukume behambe bevaccinate ukuze ama tourists ebe le confidence ukuthi Victoria Falls is a safe place ukuthi beyivakatshele. Njalo siforma ama information centers akhokhelwa ngujaha okuthiwa nguPrince nomunye okuthiwa nguMakoni. Bazakhuthaza abantu ukuthi besukume bevaccinate njalo bebakhuthaza ngokuqakatheka kokuthi bevaccinate.
Umongameli Mnangagwa ngokwakhe lizahlangana la yini njenge-council njalo kuyini leyabe likwenza nxali layo leqola lakhe.
Ngiyajabula ukuthi umongameli uyabuya lapha kusasa following ukuthi sam-accorda i-freedom of the city ngo-December njalo uzabuya lapha ezothola i-first dose yakhe eye-vaccine kanye lami mina mayor kona e-Victoria Falls. So siyakujabulela lokho ukuthi bathethe i-Victoria Falls ukuthi ibe ngeyokuqala eZimbabwe ukuthi ithole ama-vaccine ngoba i-Falls yiyo eyi-face yelizwe jikelele ngenxa yokuthi yamukela izethekelo ezivela emazweni wonke omhlaba. Yikho ngiyakujabulela ukuthi uPresident ukhethe i-Victoria Falls njenge-pilot project yakhe.
Lithe linike umongameli Mnangagwa i-freedom of the city ngo-December umnyaka odluleyo. Yiziphi izizathu njalo wonke umuntu uyakuthakazelela lokhu yini?
Ya, i-freedom of the city yisixoxo esinikwa umuntu oyabe eseve ilizwe kumbe ngithi town yona leyo ngezinga eliphezulu. So but akulani okwa-touched that accolade. So i-freedom of the city inhlonipho nje enikwa umuntu oyabe nike an exceptional service to the country or to that particular town. And abantu bakuthakazelela lokho esakwenzayo ngoba bearing fruit njalo sisebenza kuhle le-central government kanye lo-president wethu amasuka.
Ye lokhu ke abanye babemsole ngakho ukuthi uyephula amalungelo oluntu ke.
Hayi, lapho angila comment mangoba the office yami I not mandated to comment on that aspect angikwazi njalo I cannot say something which I'm not privy of.
Lo ngukansela Somvelo Dlamini umeya wedolobho le Victoria Falls ubexoxa icingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekhona le eFolosi. Kusenjalo ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle izolo luthi igciwane le-coronavirus selihlasele abanye njalo abantu abangamachumi amathathu lantathu 33 kwabhubha ababili. Lolu gatsha lithi kuhlatshwe abedlula amakhulu ayisithiyagalombili 841 ijekiseni yakuqala enqabela igciwane le-coronavirus. Lokhu kutsho ukuthi umkhuhlane lo sowahlasela abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amathathu lasikhombisa 36,700 wabulala abedlula inkulungwane lengxenye 1,500 solokhu waqhamuka nyakenye. Osomabhizimusi bakobulawayo bathi sebedlela evalweni ngenxa yobugebengu osobubhahile kuleli dolobho obugoqela obamasela agqekeza ezindlini ehlome ngemibhobho kanye labamba inkunzi. Maningi amabhizimusi asentshontshelwe kumaviki ambalwa adluleyo agoqela amagalaji amabili angenelwe izigebengu ezazihlome ebusuku zakhombela izisebenzi ngembhobho zathatha inkulungwane zamadola emelika. Ngomvulo khona kulabanye abagqekeze ehofisini yenkampani esetshenziswa ngabaningi ukuthumeza lokwamukela imali eyemkuru kobulawayo. Bantshontsha imali engamadola emelika adlula inkulungwane ezilichumi lasikhombisa 17,000. Isikhulumeli samapholisa mnumzana Paul Nyathi uyakuvuma ukuthi izehlakalo zokuntshontsha lezigebengu ezihlomileyo sezandile elizweni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele somabhizimusi wakobulawayo umnumzana Bednico Bebe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kulusizi ukuthi elizweni leZimbabwe sitholakale sisiba nabantu abagange kangaka. Thina vele ilizwe lethu livele lingalalutho lizihawulela umkhonomi ungekho. Kodwa ke ngithanda ukuthi ngihle ngikubeke sobala ukuthi mina engimsola kakhulu nguhulumende. Okwakuqala silamapholisa aqhatshwe nguhulumende. Imali eholwa ngamapholisa okwakuqala vele umpholisa usuke laye angasabi le ndaba eyangaphi ukuthi alisane lobudlwangudlwangu obunjalo. Sibili kathesi amapolisa asesetshenziswa into ezingayisizo. Abanye badeploye emabhoda, abanye badeploye ngaphi langaphi besetshenziswa into ezingayisizo. Bese kusithi ke labo abagangayo abayibo abahamba besenza ubudlwangudlwangu obunjalo betshontshela abantu izimali, abaselayo obadingayo obavalelayo kumbe ngithi mina onqabela ukuthi gonogo kungenzakali. Okwesithathu Ntungamile, uzafica ukuthi ke abanye bakhona bona babantu esikhuluma ngabo zabudlwangudlwangu kade sebebotshwe ngamapholisa. Ufumane ukuthi uyahamba ekhothi umuntu ayenikwa ibail bona bekwazi ukuthi umuntu yisigebengu esingako. Pho kuvele anti sokuyicorruption yona leyo. Icorruption yesidala ukuthi yonke uhlupho lolu esilalo elabantu bona abasenza kanje. Ama-companies asemalutshwani ukuthi abanye abantu abaqhathe ngoba abanye bacina betshontsha ngenxa yesizathu sokuthi uyabe engalakho ukuthi adle, engalakho ukuthi aphile. So kucina ke sokusiba nzima kakhulu sola kakhulu lapha nguhulumende ngoba kenzi izinto ngendlela eqondileyo ekusithola kulobudlwangudlwangu obunje.
Ngokubona kwakho ubungaqedwa njani ubugebengu lobo?
Okungenziwa okwakuqala ukuthi ke abantu beZimbabwe babekwazi ukuthi udubo labo olukhulu kakhulu luvelela ekwehlulekeni kukahulumende. Pho njengoba uhulumende esehluleka, okungenziwa ngabantu beZimbabwe asingeneni ngumoya lwana okuthi into engalunganga sonkeni kasiyaleni. EZimbabwe into engalunganga iZANU-PF. So njengoba iZANU-PF ingalunganga, asiyaleni sonke, sitshele bonke lalabana abangakaboni phela imidlwane enjalo ayikayithungulu.
olulingela ngelodo sibafundise sibabonise ukuthi kulempilo engcono ukuthi libe ngabantu abangasibobezano abangasekelizano kulokuthi lisekelizano ngokuqala lokho kwesibili esingakwenza ntungameni yikuthi ke nxa sesikhiphe izano asifakeni labo abazakwenza intando kaZulu abazakwenza okufunwa nguZulu abazahlonipha uZulu mbona ngani ke nxa singathi kana akubuswe imbuso yeZimbabwe kawe umbuso wezabelo umbuso wezabelo uzadala ukuthi izabelo zonke zibe lokuphikisana ukuthi osebenza ngcono ongcono ngubani zizadala ukuthi nxa likhetha abantu kona lezabeleni liphikisane ngokuthi okhetha umuntu oqotho ongatshontshiwe ngala corruption ngubani
umnumzana Bednico Bebe ngusomabhizimusi wakobulawayo
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC. Yabo.
Okwamanje ke sikhangela eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo eTNEO. Umsakazo weZBC wethule ingxoxo lomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga yena othi wethuswa ikubhubha kwenkokheli kahulumende ibulawa iCOVID-19 kumaviki ambalwa asanda kwedlula uChiwenga uthi watshela owayengumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo ukuthi engayi emsebenzini ngoba igciwane leCoronavirus lipahile kodwa yena wathi uyahamba emsebenzini njalo usaziqinele kodwa uChiwenga uthi ngosuku olulandelayo umoyo wavuka ebhobhile iphephandaba leHerald lithi eZimbabwe lizamanyana lamazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lomkhuhlane wofuba weTB Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezo elithumele ngeWhatsApp.
Njani basakazi nani balaleli lapha sinohlupho thina ku WhatsApp 6 echolocho izinto ezikhishwa ihulumende we are through umlimisi ukuthi sizophiwa abantu kazifiki ngendlela njalo kaziholiswa abantu kuyakhethwa nje abanye labanye sicela ihulumende umbelayo ukuthi lazo zonke inhlangothi eziphethe zomthetho ukuthi zihlolisise le ndaba ziyicubungule sibone ukuthi kulungiswa njani ngoba sesithwele nzima azifiki izinto lapho ezimele ziye khona ngiyabonga
sawubona babunkomo nabanye osebenza labo estudio 7 liwuphethe kahle umsebenzi ngiyancoma mpela ngithi kubingelela nabalaleli bale studio mina okhulumayo ngumcetshwa izinyale lesilo umcetshwa ophuma khona njalo komcetshwa esigabeni sakosiphepha kuyithina esiphethe lesiyasigaba ngokwezomndabu right enginakho lapha ukuthi ngisho ngithi ngeke khala njalo ngathi mina abantu bakwethu komthwakazi ababoni ngani ukubana sibukelwa phansi kumbe sibidlizelwa imfundo yethu abantwana bethu bayalelwa ukubana beqanse ezimfundweni labo ukuze bekwazi ukuba ngongqengqethe bakusasa mabomo kuyinto eyavele yabunjwa 1979 behlekisa ngathi laba bantu bethi asifundanga ababe befundile bathatha ukungamashalo courses kanjalo right okukhona ke mina esengithenga kubona right umuntu obekade ekuhleba ethi awufundanga kambe kusase ngavuka sekunikeza uthisha ozokupha imfundo elohlonzi kanjani linto ilokho eyiqhubeka phela abavile bayiplan ukubana bebhidlize imfundo kuleli elikamthwakazi ezweni lenaleli elabanjaniswa neZimbabwe right okukhona ke othisha laba abathunyelwa ngapha bavele bazobhidlisa mpela ngoba angeke umuntu ethi ekuhleka kumbe
ekuhleba ethi awufundanga bese kakuthumelela utisha ozokwenza umntana wakho abe kungqengqeshe esifundweni yilapho nje uhlelo lwabo lokho liqhubeka lokubana besihlalise sisemsileni bona bebe semakhana kuyikubana noma kuphuma into ngisho nama scholarship kuphi nakuphi abe exhaswa yihulumeni abathola amathuba njalo ababuya ngapha so ngicela ukubana abantu bakamthwakazi bayimamele lento bayibone bazame ukudinga amaqhinga impela angasiza ikusasa leyingane zethu ngoba makungenjalo siyohlala sichakaza umhlobo okuyinto ebuhlungu kangakanani ngiyabonga
Studio 7, Studio 7, njani mbulisa bonke abasakazi nabalaleli be-Studio 7 njani nonke nami ngajabula kakhulu uma uthi lo mbiko wami ungafakwa emsakazweni ngathaba kakhulu impela ukuthi uma ngafakwa emsakazweni lami ngikhala ngokukhalayo into ezenza i-ZANU PF ukuba i-ZANU PF ilobandlululo olukhulu kakhulu mina ngiyisizwe sokamthwakazi ukuba laba ababoshiwa bomthwakazi abangalali abangavumi i-ZANU PF la mapolisa njengamapolisa e-ZANU PF awusamapolisa amapolisa avikela umphakathi so amapolisa avikela i-ZANU PF ngoba kumele abavikela abantu abalapho abantu babimele manje basesibhedlele kodwa ke abavumele ukubethela i-treatment ungayamthetho onjani lo into ethi ngoba amapolisa sesikwazi ukubana amapolisa akuselaphi ipolisa lebantu elivikela umphakathi elipolisa elivikela i-ZANU PF akusela polisa elivikela abantu seyimapolisa e-ZANU PF ukuthi kwenzakalani lokhu basakazi kanjani bengicela ukubana le message yami izofika nezindlebeni zakho mnankakho ukubana alungise izigwegwe zakhe azenzayo aqondise konke akuqondisayo abamalungelo abantu siwafuna kakhulu sibuhlungu kakhulu ngezwe elingela abalungelo abantu abantu sithola kanzima uma usiyaripota manje emaphoyiseni ukutshaywa ngoba amaphoyisa la nge-ZANU PF so maphoyisa abantu sebenzela e-ZANU PF hayi umphakathi ngibuhlungu kakhulu bantu be-Studio 7 kakhulu kakhulu
Salubonani basakazi bami abahle ninjani ngezindawo ngezindawo hayi thina siyaphila siyabonga kakhulu ukuze kusethulele izindaba mina ngisethembisa lami lapha ngokuhlala siyazizwa izindaba lezi zenzakala ekhaya amapolice abhizi agijimisana nabantu abalwela iqiniso abafuna izimbabwe ibe right lokho bebhizi bebatshaya besenzani bebahlukumeza besenza yonke into but laba bantu balwela izimbabwe ukuthi ibe right mara bayekela otsotsi otsotsi babhizi babamba inkunzi batshontsha izimali bayenza yonke into bayenza amarobhali amapolisa ukuthi ngani ayenza umsebenzi wabo ubona bagijimela ukuyenza umsebenzi ongaso wabo uyazi amapolisa ezimbabwe so sometimes abanye abantu bangathi siyacriticize abantu labo besishoneni but eyi kwesinye isikhathi hayi abanye abantu abakwazi ukubusa shimo le nto lesi out of order le please abazame ukuzinuka amakhwapha laba abafowethu laba abangamashona laba basesipholiseni laba bezame ukuzinuka amakhwapha beke befunde bebe nesikolo mani hayi ezinye izinto kwesinye isikhathi zidinga isikolo technology is very important than le nto abayenzayo le abantu babhizi bahluku nyezwa abanye babanje inkunzi abanye bathathile izimali ukuthi ngani umsebenzi wamapolisa lokuthi ngani bagijima begcwala yonke into bedinga labo bantu bona babhizi bagijimela lapho kungananceda khona ekabaya khona this is wrong man I
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika ujaha odubule wabulala abantu abalichumi edolobheni le-Colorado ngolwesibili usevezwe igama lakhe ngamapholisa emhlanganweni lentatheli zindaba izolo u-Ahmad al-Aliwi Alisa wangena isupermarket ethiwa King's Cooper emini ngomvulo wadubula mahlayana wabulala abantu ababalisa ipholisa elilodwa amapolisa athi kuzathatha isikhathi eside ukuze bebe lolwazi lwenjongo yakhe kodwa umfo wabo uAli Aliwi Alisa uthi umne wabo engaba elomkhuhlane wengqondo njalo uthi wayehlala esithi abanye bakhe esikolo bayamcothoza ngokuba ngokholo lwesimuslim njalo behleka igama lakhe Ngokwesibili kumaviki amabili asanda kwedlula ukuthi kudutshulwe abantu mahlayana ezidaladeni abaningi. Ngeviki edluleyo kulomunye njalo undoda obehlomile ngombhobho wadubula abantu abayithoba minwembili edolobheni le-Atlanta eGeorgia. Umongameli Joe Biden usole isehlakalo sangomvulo esithi sokumele kudingwe isisombululo kudaba lokutholakala lula kwemibhobho. Sibuze isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Raphael Mthombeni ukuthi ulubona njani udaba lokudutshulwa amahlayana kwabantu zona inkokeli zamabandla ama-Republicans lama-Democrats bengavumelani ngokuthi kuthathwe inyathelo bani.
Yee Baba Gandhi, kuyadanisa kakhulu ukuthi kubonakale abantu belahlekelwa impilo mahlayana njengalokhu. Angazi sibili ukuthi kuyini okungena emakhanda abantu. Okwenzakalayo ukuthi kokuthi okhona angazi ukuthi kade kusuka kuthini. Kungavele kube lesehlakalo sokudubula kwenye indawo. Kungathi kuyatrigger kumbe kuyathinta abanye njalo laba bevele becabanga ngakho khonokho ukuthi lami ngifuna ukuthi ke ngidubule ngibulale abantu. Uyezwa ngapha, ungavele uzwe ngapha, uzwe ngale. Angazi ukuthi kukhonapho kuhamba njani emakhandawo bona babantu. Njalo ungananzelela laba bangathi badubula abantu abaningi nabamhlophe. Abamhlophe bona bayebo abangathi amakhandawo yibo angazi ukuthi kathi abatshelani nxa kusiza kukho khonokho i-mass shooting le. So sikhuluma ngakho sibili njalo sizama ukuthi silalele engxenye singezwa futhi okunye ukudubula masinyane ngoba abantu bakhona angikwazi ukuthi kathi basuka bathini. Njalo okukhona engikubonayo khonapha njengoba njilo ngathi ilaba abamhlophe la. Abamhlophe ungananzelela nxa bedubule bangathi bayavikelwa kancinyane. Uyahlukuzwe nje ungavele ubone kungathi kakuphumi masinyane ukuthi ngubani odule udlowazi ukuthi ngomhlophe ngoba sazama ukudinga ukuthi ha kutsho ukuthi ikhanda lakhe belingasathathi. Yikho kunye okungathi kuyasidanisa khonoko ukuthi ababonwa njengokuthi ngalezi nsuku kukhulunywa nge-domestic terrorism ukuthi khona bahle bakhangelwe njengabona bamatororo.
Abanye ikakhulu abebandla lama-Republicans bayala imigoqo efuna ukuthi ifakwe ngama-Democrats eyokuthi kungabi lula ukuthi abantu bathole izikhali ikakhulu imibhobho. Ubona ungani kungaphathisa na ukuthi kuthathwe amanyathelo afuna ukuthathwa ngamademokrasi?
Ye, amademokrasi ayakukhuluma khonokho njalo ayakufuqa. Kodwa ke kukhanya ngathi kuzima. Kuzima zibili kakhulu ngoba laba ama-Republicans angithi ngabantu abaqinisa khonokho kuthiwa yeyi amendment 2 ye uJanijan uyavuma ukuthi abantu simele sibithwale izikhali. Yikho ke akuyahlupha lokho. Kuhlupha ngibona nxa ngokuqathanisa kuhlupha njengale zizalwane zamanye amazwe esingathi thina ngama-immigrants ukuthi iphathwe njani.
Umnumzana Raphael Mthombeni sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leHouston eTexas. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kesikhangele inhloko zendaba. Umkhokheli webandla le-MDC team Mnumzana Douglas Monzora uze wahlangana lomunye wabasekeli bakhe unkosazana Thokozani Khuphe izolo owayesithi kemukeli ukhetho olwamsusa ebukhokheleni. Idolobho leVictoria Falls lithi selikhangelele ukusungulwa kwehlandla lesibili lohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19. Osomabhizimusi bakobulawayo bathi sebedlela evalweni ngenxa yobugebengu osobubhahile kuleli dolobho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.